Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazo omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 9 Nhlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi 287.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelanwe lalesi sifo se coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu.
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabela igcikwane le coronavirus na?
Igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe la. Igcikwane leli livela ngaphandle kwelizwe.
Ukutshengisela phezu kokubulawa kwabensundu ngamapholisa sokusabalele umhlaba wonke jikelele.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke, iNgilandi yonke nje ngokuphelele.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Solo kunabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwa igcikwane le coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi 287. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulo yedwa esigabeni seMashonaland obele gcikwane leli kodwa sesindile. Abalichumi lanye abesigaba seMaswingo labo babikwa sebesindile. Kusenjalo, uhulumende uthi ikomiti edalela eParliament ebona ngezemithetho izabuthanisa uzulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe kuqala mhla ka 15 kulinyanga kusiyafika mhla ka 19. Isizwa imbono yakhe ngokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukuzanywa libandla elibusayo phansi kweConstitutional Amendment number 2. Iningi lithi kudida ingqondo ukuthi uhulumende ugijimelane ukubuthanisa abantu khona kule ngozi yokuthelelana igcikwane le coronavirus. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukuthi igcikwane leli limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu kusolwa ngabaningi abathi ibandla lezanu PF lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingaphumelela linguquko, uMnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemthethwandaba lomchuchisi omkhulu engakhulumisa nanga la muntu. Uzaba njalo lelungelo lokukhetha abaphathi ntambo bakahulumende abanengi kwedlula labo abavunyelwa phansi komthetho okwamanje. Kule migqa engamachumi amabili lasikhombisa uhulumende afuna ukuyiguqula kusisekelo sombuso lesi esiphasiswe nguZulu ngesilinganiso phose sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 94.49% ngomnyaka ka-2013 kukhetho lwe-referendum. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi imbuthano kahulumende le izabangela ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelanwe lalesi sifo se coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu, kudida ingqondo ukuthi bangenwe yini, njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba, abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana nale leyo iparlamenti yakwazi ukuthi abantu kwabasoze bathende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe ya consulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiyegqugquzela abantu ukuthi be-athende kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikele lumkhuhlane ukukhona kusiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi yikho nje sekichikijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013 kusuka kube lezigamba eziningi eziyizwe ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013 so nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla abe lamandla okuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iparlamenti lokunye okuninginingi okusuka kulimaze iconstitution evele yiyo ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokuba izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa le studio 7 esecingweni umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye labebandla lezana PF bayakulandula ukuthi bazama ukuguqula isekelo sombuso ngoba befuna ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amanengi
Yebo 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 thaka somuhle liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki onke ngo-8 kusiya ku-9 PM namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 Silusizwe ukuthi ngeke lene lisi ungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama
kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na Lo ngumbuzo abanye asebezubuza wona ngoba indawo ezigcinwa abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers ngesiNgisi asezindawo lapho leligcikwane eselihlanyelwa khona ngoba abantu bephoselwa ndawonye beminyene okunye osekudalela umbuzo indlela ukukhangelwa ngayo ukuthi umuntu engaba elegcikwane leli na kumbe hatshi ngokuhlola ukuthi umzimba wakhe uyabe uchisa okunganani nxa lapho efika kwezinye indawo omunye wabasola lokhu ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo owalwa impi yenkululeko
kodwa okusegcekeni esikubona ngawethu amehlo thina esibona lokho esiku lockdown igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe lapha igcokane leli livela ngaphandle kwelizwe kubona labo kuthiwa khona bavela kumbe ngama-detainees kumbe ngabadiphothwayo kumbe ngabasemajeli ngoba kulabosemajeli lapho kuthiwa bakhona labo abalakho lokhu kwinto lokhu kodwa-ke isimanga lanxa kuthiwa khona kuyakhwela inani lakhona liyakhwela liya phezulu okusuka kuhluphe khona lapha yukuthi kanti nxa likhwela lisiya phezulu kube sokuthiwa khona khathesi kwehlile kulabantu abasebe-rikhavile barikhava njani bengalatshwanga umbuzo omkhulu igcikwane leli nxa likhona leli kathi lona silibamba ngani ikhithi yangikhona silayo yini yokubamba igcikwane leli sibe sesiswela umuthi wokwelapha abantu beze besile bodwa kuthiwa khona abarikhaviri abaseliyo ngabangaka itemperature le kede ngibona abanye ngazani bayakhangela kukhulu ngento yakhona bebekhangela ngalokho umtshina kwema-temperature lokhu nxa kuabhavu 38 or 39 to 40 kuhle kuthiwe khona hhayi awuphilanga kanti i-stress iba le ma-percentage amangaki labantu laba abale-asima labantu abale-flu bebulawa ngamakhanda yinto yona le engazani ayimphathi kuhle mina an individual ngoba sithole ukuthi khona umkhuhlane wona lowo wegcikwane leli awelatshwa elizweni le or across the world ngaphandle kwemadagaski le-tanzania lalangapha kulokhu zini ngapha i-rwanda amazwe lawo mbona azani basebezimela nje ukuthi bazilungisela lokhu kwinto ngemithi nje yesintu kumbe yona le bayibonayo so lokhu ngakezake sikutsho lokhu ukuthi khona into le kayelapheki kuyelapheka lokhu ngiflu liyane eyabi khona laphana kumbe lokukhwehlela kumbe isihlabo nje
manje ubona ungani uhulumende akwenzayo kungaphathisa yini ukwehlisa inani lalabo abatholakala bele gcikwane le-coronavirus
uhulumende kusegcekeni lapho kuthi khona uzakwehlisa lokhu kumele kwehliswe lokhu ngokuthi abantu bethole ukudla khona lokhu ukuthi abantu bengahambihambi laphana lalaphana nje ukuthelelana imikhuhlane wena le nje yeflu kuyehla lokho kuyinto lokhu kodwa nje i-social distance yona le ekhulunywa ngayo yona le izanceda ngoba nomuntu angama phansi kwakhe nathi utshwala laphana uyezwa ukuthi umuntu lunathi utshwala so uhulumende kavale utshwala lobu kavale legwayi lele libhenywayo leli kunye lembanji amamaski lana nxa umi phansi komuntu thina sisemabhasini lapho uyezwa ukuthi umuntu lo uvela nathi utshwala lo uyezwa so le quarantine yona liyane ukuthi abantu abahlale besezindlini kumbe besendaweni ezivalelweyo ngale behlale ezindlini kuyanceda khona lokhuyana bona laba abantu laba bengahambihambi laba abanathi utshwala kuma imadagaski leyo iyazelaphela lo mithi yayo lokhu ukuthi khona uhulumende elandelele lokho kwe-world health organization angwamanga lokhuyana ngoba ngwamakhiwa lokhu
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi imoda yomsekeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Gilbert Bwende iphoselwe ibhomba lepetulo yatsha emzini wakhe weBelvedere eHarare. UBwende utshele leli phephandaba ukuthi useke wathola imilayezo imcebisa ukuthi achiye ukusekela oDouglas Monzora labo Thokozani Khuphe. Iphephandaba leChronicle lithi umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe usuzaqala kulandelwa kuvalwa kwelizwe ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Iqula ebelikhokhelwa umphathintambo wezokwethekelelwa umnumzana Mangaliso Ndlovu belisedolobheni leVictoria Falls izolo phambilini kokuvulwa kwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Iphephandaba leHerald lithi owake waba ngumphathintambo wezamandla umnumzana Sam Undenge usezahlala ejele kweminyaka emibili kulandela kulahlwa kwesicelo sakhe sokuthi isigwebo asiphiwayo phezu kwecala lakhe silahlwe. U-Undenge watholwa elecala lokukhetha inkampani ukuthi isebenze ithenda ngesilungu ingalandelwanga. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Yebo yebo, selibengelela beStudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke imampofu. Njengabantu bayita ngama-democracy, MTC kachamisa abantu balwele democracy. Yomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi efuna ukubulala ukhophe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona. Alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayechiye ezandleni zakhe. Yikho ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kwakamgabe bayangisa njalo. Bayangisa odlakela lolo abalwenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela. Bayangisa lokho pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo shamisa. Bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane lento zodlakela oshamisa.
Yesalibonani basakazi beStudio 7 njani likhuluma lo John Walker eBotswana. Ntanda uPaula ngodaba lukamakhuphe. Umakhuphe akakeyeke umkhuba wakhe owezanu. Siyakwazi ukuthi umakhuphe uyizanu ngokwakhe, so engasidisturbi ebandleni lethu likababa uChamisa, ngoba siyakwazi ukuthi vele yena uyizanu. Konke lokhu okwenzayo siyakwazi ukuthi uthengwe izanu yethu enze khona lokhu. Kodwa ngeqiniso nangamandla iMDC kaChamisa elawo, umakhuphe akulanto ozayenza. Njalo umakhuphe akulamuntu ozafowambusa, akulamuntu ozafowamvotela. Njalo kasozebe le support engaye kaChamisa ekufuna ukudisturb nje, ngoba vele siyakwazi ukuthi izani imnike inqwabanqwaba zemali. So akakame ukufuna ukusidisturb ebandleni lethu. Ngiyabonga
balaleli bahle beStudio 7 lentatheli zindaba. Siyabonga, thanda ukuthi ngibonise lokhu kafitshane. Uhlupho esilubona ekhaya laphana kuhlukuluzwa kwamalunga e-opposition party kakhulu yona i-MDC alliance, silo hlupho oluncinyane, luhlupho olungeke luphelele kiyo futhi. Okuswelakala ukuthi thina njengamazimbabweni esikhona sinanzeleli ukuthi yithi esisengozini. Ludinga futhi ukubambana kwethu thina abantu, kungalani le mpala, kungalani le mhlobo, kungalani lokuthi wena uvela ngaphi. Dingeka ukuthi sibambane khathesi kulamathuba okuthi abantu babhalise, abantu babhalise kakhulu esisemazweni aphandle. Bona abasemazweni eBotswana, South Africa, Zambia, Mozambique, asibhaliseni kuvota. I-election ezayo nxa isiza, silisebenzise ithuba lethu lokuthi sivote. Sithi lanxa siba khona ekukhononeni, sikhona nosivotile. Singabantu abaningi kakhulu esemazweni angomakhelwane, kodwa nxa singavoti sifana nangolokuthi siyazincindezela thina. Singalibali ngamaphemithi lawa esiwaphetheyo, abanye vele kasilazo lezincwajana lezi. Abanye siphethe amabhasi esingeke saveze emapholiseni. Kumele sikunanzelele lokho ukuthi khona thina siyalungisa elethu ilizwe, ukuze nxa sesibaleka sibalekele kithi. Singabutheleki futhi lezi mpahla zethu emazweni lapho esingakhanga khona. Sizadubeka ngelanga lokubaleka. Abantu laba ngikhona beseza, imithetho yabo izaguquka. Ngikhona beseza labo bengasihlasela futhi, cine sesihamba ngenkani. Kodwa lelani lizwe siyedubeka futhi lathi labantu bethu. Ngicela sike sicabangele abantwana, sicabangele lathi ukuthi nxa sisuka lapha izinto zibhede emazweni esikiwo siyanga, siyafika senzeni. udukululwane olukhulu uhulumende laphana ngolwethu sonke asilukhangeleni ngokuhlangana ngokubambana. Siyabonga uSibande Jobek.
Salibonani, salibonani, salibonani kustudio 7. Siyabonga linjani badala. Hayi, siyaphila. Mina igama nguSimahedwa amanyenyeza. Hayi, lapho esikhona madoda siyazama, siyancenga kancane kancane. Lokho simbhekile ulockdown, lokho iqhubeke siyaphambili. Hayi, lathi siyezwa njengamahungahunga ukuthi kuthiwa abanye bayabuyela emakhaya. Hayi, kodwa mina lapho engikhona, hayi, angikaboni umuntu obuyela ekhaya. Abanye lokho bezama, bezama, bezama kancane kancane bethola. Ngoba inkalakatha phela yikuthi uthole ukudla, uthole lo ungakhona ukuthi ubhadale ngakho irenti. Ungabona ukuthola lezo zinto, hayi, at least uyakhona ukuchova-chova kancane. Into eyinkinga nje isikhala ngayo kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyazama iplani kuvulelwe laba abalayitshayo ukuthi kukhona ukudlula amagrosali ahambe kahle ekhaya. Abantu abethu bayalamba le makhaya, akusakhona ukuthi kutholakale anything. Lanxa ukhona ukuthi ungathumela something, ayikho into ekhona ukuhamba. Waye bengazama ukuthi bahlale phansi amagovernment nje bazama ukudedela kancane iborder kuze ukuthi lathi sibe ngabantu esikhona ukuthola ukudla okuhambayo kuye emakhaya kulabo abangakhoniyo. Ngoba abanye kulabadala ekhaya, amaxhegu lezalukazi, igovernment yakithi kuthiwa iyababonelela kodwa kulanto so ukuthi ngakungcono thina njengoba vela devela abanye bethumela emakhaya bakhona ukuthumela lawo bantu bayekudla bathole lokho kudla ngakho bangcono kakho. Ngiyabonga Studio 7 phambini ngomsebenzi madoda.
Sanibonani baphathi bohlelo leStudio 7. Thina siyaphila. Igama lami nguSibusiso Machas. Hayi, nami bengithi ngiphawule. Hayi, isimo esibhekane naso sisemazweni angaphandle isinzima. Kodwa sekuze kucishe kungathi kuyajwayeleka into kwakhona. Kodwa-ke kunzima ngoba izolo bengiye lapha emabhasini e-Powerhouse ngiyobuza ngoba uhulumeni wala e-South Africa kade ethi yena uyavula ezinye izinto. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzovula nasemabhoda. Ngayabuza emabhasini bathi hhayi akukavulwa, lokhu kusahamba impahla. Njalo impahla ziphelela koBulawayo. Thina uma sifuna ziye emakhaya besiyiziphathisa vele zisuke ziyefika emakhaya. So ke ngeyinye impilo enzima kakhulu esibhekane nayo, engangokuthi asazi ukuthi kuyaze kube nini. Ngoba ngithe uma ngibuza bathi hhayi kuyaze ukuthi mhlawumbe uhulumeni yena uma esechazile ukuthi uyavula amabhoda lapho kuyaqala khona ukulayisha amabhasi. So yinto engaziwayo ukuthi kuyaze kube nini. Kodwa-ke hhayi, kufanele sikulandele lokho okukhulunywayo ngoba phela kungaze kube buhlungu enhliziyweni yakho, kungaze kube njani, kodwa kokusalayo vele kunjalo kunjalo kungeke kushintshe. So hhayi, siyalokhu sithandaza nathi kuNkulunkulu ukuthi asiphephise kuwo lo mkhuhlane njalo kuze kuye kuqonde, ngoba le sifo phela sithethe imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu and namanje lokhu kusahamba abantu emhlabeni. So-ke kungezinye indlela lazo zokuthi bezame ukuthi kuphepha abantu. Kodwa-ke sizobona-ke ukuthi kuyaze kugcine ngani. Ngiyabonga uSibusiso Elubhane.
Wena makhuphe, sicela ukuthi usihloniphe wena mama. Wena ubona ngani kuthiwa thina hlupheka kangaka sihlala kwamanye amazwe singabuswa nguwe wena, ngoba wena usidla amatezane uphepha, kuthona ukugijima uhambe usemzini kamogeni tswangirayi usiyakhuluma le ngcwaba. Ngubani wakutshela wathi umuntu wafa uyakhuluma? Wena mhlathi wakho wena mama, wena uyasithengisa kuzane uphepha lesi sihlale egangeni lapha kwamanye amazwe sidubeka wena ngoba usisuthu sidla imali yamadiamond. Usihloniphe wena mama. Wena thina sifuswa nguwe wena uyezwa, njalo sifuswa umuntu okumama, njalo awusoze wathola amavoti wena. Zwana wena mama, usihloniphe wena la mathakezano PF mhlathi wakho.
Salibonani balaleli, salibonani basakaze Studio 7. Igama lami uKK Ncube, ngise-South Africa ngapha ngasegoli. Ngicabanga ukuthi mina umbono wami uthona. Siyabadinga abantu abanjengabomonzo or abanjengabocommitty abakwaziyo ukuthi umthetho uyagcinwa. Basi siyabheka sikhangela ukuthi kona ubaba uthambisa indlela angena ngayo ebukhokheli be-MDC waphula umthetho we-constitution yabo njengeparty, waphinde wangalalela futhi i-Supreme Court. So umholi onjani ongalaleliyo, ongalandeli njalo umthetho asuke bewubekile ephathini? Kambe nxa engabusa ilizwe lomuntu kalabungozi nabo ukuthi uzasuke abuse ngendlela engayona ngoba uthanda kakhulu ukuthi aphambane nomthetho. So omonzora labo committee ngibona bezinto enhle kakhulu ekutheni khona bakwazi ukuthi basebenzise umthetho. Into ke siyidinga elizweni ukuthi ilizwe libe lomthetho akanye iphathi ilandele i-constitution. Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu. Ngiyabonga,
ngiyalibingelela Alec e-South Africa. Indaba le MDC ya line le MJCT uze ilungiswe kahle labantu abahlale phansi babonisane baye ku conference bese kuyakhetha bese uyakhetha I leadership yabo behlangene bendawonye uze baqinqobe baqeda umsindo baqeda ungenela kwezana uPF abenze njalo kuphela bakhumbisane baye ku conference owina yawina odliwa yadliwa kuba laqhekele phambili ngo 2023 useduze kakhulu so mayethi bakwenze before 2021 ephela bese zakwazi uqala ukukampena kuhle
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Ukutshengisela kwabantu phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa eMelika edolobheni leMinnesota kusabalele kumazwe amaningi omhlaba. Izolo amazwe yagoqela leBritane, South Africa, Brazil lamanye lawo abe lenkulungwane zabantu emgwaqweni betshengisela besola ubandlululo olwenziwa abensundu ngabamhlophe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane umnumzana Difa wajabi bhango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke England yonke nje ngokuphelele lapho esize safika sabona khona edrobheni laseBristol lapho ekulesithombe khona esomunye umlungu okuthiwa ibizwa kwakuthiwa ngu-Edward Colton. U-Edward Colton lo wazakala kakhulu engomunye owadlala indima enkulu kakhulu ekuthengiseni abantu abamnyama ebenza ama-slaves lapho athengisa khona abantu abayedlula i-84,000 ama-slaves ewathengisela emazweni angentshonalanga. Abantu kube yinto enhle kakhulu njalo ukubona ukuthi abantu kade begqugquzela noma abantu kade beyiba bakhokhela lumzabalazo noma ngithi indlela le kade beprotesta ngayo abaze bafika esimeni sokuthi bafike basidonse i-statues ska Edward Colton basidonse basiqamule baqede laphana basishaye basilimaze baqede laphana basithatha basiphosela phakathi komfula othiwa ngu-River Avon. So kutshengisela konkwana ukuthi isimo esesahamba satshintsha noma kungakatshintshi ngendlela thina abantu abamnyama esiyabe sifisa ngakhona kodwa ke likhona ihlekana labanye abelungu noma ngithi abojwabela umhlophe abasekela noma abazwisisa ukuthi ukucindezelwa komunye umuntu kuyinto embi kakhulu njalo kuyinto engalunganga.
Ya siyananzelela ukuba iningi lalabo abatshengiselayo ngabamhlophe kungako sitshoni lo.
Njengoba ngikhulumile phambilini babugandi ukuthi ukutshengisela lokhu sikubonile njalo kukhokhelwa ngabamhlophe njengoba sisazi ukuthi abamhlophe yibo kanye abaningi kulawa mazwe angapha asentshonalanga. Ukutshengisela sobala ukuthi sebakunanzelela bakubona ukuthi ukucindezela noma ukuncisha omunye umuntu amathuba noma ukukhangelela phansi omunye umuntu kuyinto engalunganga. Njengendaba yokuthi esala umlisa uFloyd ukuthi njengoba kade bula wanje ubebulawa ukuthi icala lakhe bekuyini nxa ukuthi icala lakhe kade ekhona befoti ngabuthi ubotshiwe wakhanjiswa enkantolo wayagwetshwa hathi ukuthi abulawe ngamapolisa abantu abafanele ukuthi ngabe benza umsebenzi wokuthi babophe hathi ukuthi benze umsebenzi wokujaja abantu ngoba abalawo ama qualifications umuntu lama qualifications ukuthi ajaje umuntu ukuthi ulecala noma akalacala ngumagistrate njalo abala abazange baphiwa ama powers ukuthi babulala abantu kwathiwa abahambe bayipolisa abantu babophe abantu abayisigila mkhuba babalethe emthethweni
lona udubo lobandlululo olwabensundu ikakhulu ngamapolisa lunjani khona ngapho kweleBritane.
Isimo sobandlululo babugande ikakhulukazi lapha kwelase England lapha kweleBritane sikhona kodwa ke ngendlela esingakhona kuba izinga lakhona alitshengiseli kakhulu njengendlela esikubona kusenzakala kwamanye amazwe noma phecelezi sithi njengalokho esikubona kusenzakala kwele America labo German la kwamanye amazwe ngendlela abaphatha ngakhona.
Umnumzana Difa wajabi bhango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-London khona le eBritane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba. Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus abahlanu abavele kwele-South Africa batholakala belalo sekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ekwenqabeleni igciwane le-coronavirus na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.